Maningi amalunga ebandla leBotswana Democratic Party avotele ukuba kuvinjwe bonke abokuza asibe izalwane zakulelizwe ukuthi babungavunyelwa ukuphatha isikhundla esiphakemeyo babikwa besesaba ukuba bengahluthunelwa ilizwe ngabantu bokuza. Lokhu kuphume ngesikhathi kuhluzwa isisekelo sombuso welizwe edalele ephalamende. Amanye amalunga awamabandla aphikisayo esithi umthetho lo unxele ngokungavumeli abokuza ukuthi babe lesikhundla esiphezulu kuhulumende. Umphathi Ntambo obona ngendaba ezenzakala ofisini kamongameli weBotswana umnumzana Kabo Murayeng uthi kavumelani lokuthi isikhundla esifana lokuba umsomlomo wedalela ephalamende kusiya phezulu siphathwe ngumuntu ongayisiyo sizalwane seBotswana ngokuzalwa.
Khona le maparego mo maemong mangwe yaanong re re
mme itato lokhu ngeke kuvume ngoba ezinye izikhundla eziphezulu zifuna umuntu ongekho mbaxambili. Singayekethisa khonapho ilizwe lingazithola lisenkingeni enzima.
Umurwayeng usekelwe ngomunye webandla elibusayo ele-BDP. Umnumzana Dumisang Hili othi umthetho elizwe awungaguqulwa ngoba ilizwe lingavuka selizibuswa ngabantu abangayisiyo zizalwane zeBotswana qho.
We have a very small country. There are 2.6 million people according to the population census.
Ilizwe elincane kakhulu ngakho singavumela abantu abale dual citizenship kumbe abakuyene nge-naturalization ukuthi babambe izikhundla ezifana lezika Speaker of Parliament. Kusasa sizaphaphama ilizwe sebisezandleni zabo.
Kodwa bakhona abakuphikisayo lokhu. Omunye wabo unkosikazi Unity Dow othi kazwisisi ukuthi kungani abokuza abathola i-citizenship kumbe abayizalwane zamazwe amabili i-dual citizenship bengavunyelwa ukuba lesikhundla esiphezulu.
Banenge ikakhulu emzini esemngceleni abalabantwana emazweni amabili athiyeneyo. Kambe kungaba kubi ngaphi ukuthi umntwana lo avunyelwe ukuba lesikhundla okufana lokuthi abe yi-Speaker of Parliament. Angiboni umlando.
Lokhu kusekelwa njalo ngumzana Winter Molutsi webandla eliphikisayo ele-Alliance for Progressives othi uhulumende njengoba ivumela abantu abale dual citizenship ukuthi bavote kungani besalelwa ukuthi baphiwe izikhundla.
Tawutona masisiyaro ubulela kwezimbo kokore go tsena ka dikarata tsa boma. Batswana ba
njalo ngohulumende wenu ofuna ukuvulela abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa izithupha bavaza kuba nabantwana labeBotswana. Kodwa lisuke liyalele abantwana lapha ukuthi babe lezikhundla kuhulumende.
Odabuka eZimbabwe sewathola amaphepha okuba isizalwane sakweleBotswana unkosikazi Sindiso Sibanda uthi kumele imithetho ivumele kakhulu abantu ababo ukuthi babe lesikhundla kungela mgoqo ngoba bezalwe njalo bakhulela eBotswana.
Isinqumo lesingisibonayo siyisinqumo esilobandlululo kakhulu. Abantwana laba abaningi bazalelwa la elizweni leBotswana, bakhulela la elizweni leBotswana, bafunda elizweni leBotswana, bangena eyunivesithi elizweni leBotswana, basemahofisini basemisebenzini yabo elizweni leli eleBotswana. So nxa kuyikuthi ama-promotions avuleka bavalelwe kuthiwe hayi wena ngenxa yokuthi omunye wabazali bakho uvela kwelinye ilizwe awula mvumo yokuthi unganikwa lesi sikhundla. Lokhu lubandlululo.
Inani elethulwe nguhulumende kugwalo ndaba le-Government Gazette luveza ukuba iningi labantu bakuza abafuna ukuthi babe izalwane zeBotswana ngabadabuka eZimbabwe ikakhulu abafuna ukusebenzisa imitshato yabo lezalwane zakweleBotswana. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.